Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Bahlabethu siyancena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho, hhayi ukufunza iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyisikhotha amadezane.
Lamuhla lilanga lokunanza abakubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamakhawu akubandla elibusayo futhi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazisa amaningi angazange azuze imfanelo zabo.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhanya ilizwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva ilibala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe, ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkunda,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho oluzenziwa ngeviki ezayo, kodwa umahluli umnumzana Neva Katio uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla lezanu PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo, bathi bona hayi izangena ku-normal roll, hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission namajaji sebaginywa izandla sokuyisikhotha amadizezano, njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu ngabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama polling stations awasahambelani lalawo aqala athiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile ama wards lama constituents. Konke lokhu inqoba ngoza ukuza kwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abangaphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufetha. Mahlabe Zulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iparty ngoba sokukhanya ngani sokuzikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le-Defense Forces Day enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo. Njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu, abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga e-Heroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day, behlonipha ikakhulu abasekeli be-ZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe nomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe akubandla elibusayo. Asithina basobala ngumbuso ngasinani, kodwa kulamazitha amaningi angazange azize iy'fanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwe-gugurawundi sobulawa abantu, bangena eSouth Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bengabantu ababekelana ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kuchwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangathi labo bathiwe izimota nokunye lo bathiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezikuzithe ngamaxhoza ezalukazi abazaza ngaleso sikhathi. Nyanzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi alezinto azenzayo achaya izindawo zamafutha abachaya lapho kulezokulabaplezi benza njani. Amachewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaza. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi ababeni ngamazisa ibizise kusiza kuthathe izimali zabo kuze-dinnerization bazifake bahle ama-business abo babe kwenzileleyo bathathathwa nguhulumende bachiquluza ii-properties zasithithina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida bathathwa akukabuyiseke lakhathe over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani amazitha imfanelo zabo kawazinzana. Amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye bathi bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ngakhangela ku-ami zasekuthula amazitho amanye anezitha ezinhle manje kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kabo kuyananzelelwa la kade ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi imisebenzi yayawazi amazitho ayefundise imisebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaza lokuthi bathenga izabo ngiyakwazi abami abangene izani kodwa bahanjiswa kusevutini ezweni labo zinda behanjiswa izapho kuya kusweni but bathi bayananzelela babona ukuthi izaple nolimi lwabantu abajayizi ngoba iyabophisa isethu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi wakho wayizapho so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kunto abahanjiswa kwathena bacine ngechacha ukuthi babe ngamazapho lamazita ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe kazange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu walela ilizwe azuze lokho okumlingeneyo angaqathi ukuthi wayefade njani kuthi zalela ilizwe
singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente
siyasethemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangangabi ngabantu abanezani kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulu kungabi ngabantu abangakwabulali lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedala akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abasabayo kuba abantu abanesiqiniso nokulwela ufunwa ngabantu sifisa kube ngcono kulalokho okuyikhokhona
singathi liqakatheke njani ilanga le-defence forces njalo ilizwe livikelekile yini
ungakhohlwa phela ukuthi igugurawundi yona le kuzekubula abantu abaningi yabula ingxenye yama-forces awe-army i-5th brigade yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu ngoba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu sithemba ukuthi i-army izahlala injalo singabi i-army yokuvikela abantu bayo i-defence forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda ezamaqanda iyathiswa umyo sithemba zizahlala zinjalo and then i-future zihlale zingangenelwa yi-politics noyi-politics yaneyo ukuthi ubani ngiyamzonda ubani ngiyamthanda yenze ukuthi abe sebuthweni lawo basike besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi iphathi abama-defence forces ngama-defence forces adefende ilizwe gawadefende inhlanganiso eyodwa ebusayo kumbengakuthile ngiyabonga
lathi siyabonga lo-ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo umgcinisihlalo webandla lezanu-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani usibanda uxoxele intatheli zindaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu kobulawayo izolo
Baba namhla sesithalelwe ngamalanga ayisishiyangalonye ukuba sithakazele ekhethweni namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele lithini ngelanga lalamhlanje
ila namhla sithathekile ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani so okwakuqala as abantu abamnyama be-Africa sasizigqili zamanye amazwe like for Europe, America, Portugal basuke bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la esasingala mvumo yokukhetha nokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliaments ngalo sizathu sasuswa yimithetho esasingalasandla esike kuyenzeka ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele ikwathi lise-reserva a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place so sasesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest sasiphila ngaleyo ndlela so ilungelo lokuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho siya kuma-election njengokugcwala lisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayezimthetho e-parliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe i-cabinet elo president ukuze kube le-judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ngokulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe so mbona ngani-ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha ukukhetha kwangikhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethiwe bazenzela intando yabo salwela ukukhetha ukuthi abakhethiweyo bevikele ilizwe lethu bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu igolide lethu idiamond yethu ikhowu yethu konke okuthola elizweni lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo so asik ukuthi phela singakhetha okhethiwe sesenza kufunayo akulapha silwele ukuthi akulamuntu ophethe okwelizwe ozayenza ukufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakha kibo ngakhe akula muntu wenza ukufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo ulusuna ukuwarurebi kuita zwaunoda unoreba kuita zwakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane nodaba lokuthi abanye ezinye imuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshele ukuthi yebo bazancotshwa kulindawo kodwa bazazibhadalela ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangkhona ziyalungiswa kahle Bondi bondi laphana kula matshe amanye afakwe ngabhalwanga. Wonke ana kathi sokuthengisa sesithusha amatshe abuye ngapha. Kwathiwa sathi noma engabhalwanga ngabuye azabhalwe khona pha. Sizama ukuthi sithi mix ilokuzeni i backlog which is there. Yes, abantu bale mvumo ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo into eza kwenziwa under i-museum and le department ekhangela ngama-heroes.
Lo ke bekungumgcini sihlalo webandla lezana uPF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usitshayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebeselomnomzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi watshayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ebandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabona nabashayazi wakhe Kevin namafichani nje ayamaneni lokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisupporta izami into esiyicelayo ukuthi zingadini ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincediswa ukuthi bevotele izani ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izani kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotele izani echanele abantu bengethusela abantu into engasiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zelile labafazi bazo labantu abazezindlini hhathi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezano lingayithuseli abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantu baseZimbabwe siyacela abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantwana baseZimbabwe bantu bezano siyacela mpela mawuzazi ukuthi nawe ulomntana wakho ohlupheka osemazweni siyacela tshintshani fakela ucala ujaha angene kupresident lihlelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintshi bengavotela uchamisa lizobabulala hhayi ngamanga la kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsho lani layilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngocanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edutshulwayo siyacela bantu baseZimbabwe
siyalibingelela umahlaba ezulu kini lonke nosicinkamela inkulu kini lonke zihlobo kini lonke mahlaba ezulu irediyeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibaleke kazi ukuthi sizodinga umsebenzi bebesithi bona umlungu abamfuni akulalizwe lingalamlungu alulalizwe lingalamuntu omhlophe umuntu umhlopho usebenza ngetalenta yakhe. Singafuna ukurobhana lapha. Ufuna ukunika ukuthatha isiyanike zamanye amazwe ewathandayo nalawo ebebulala abantu. Cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umnye umlungu esikhathi esisebenza. Kale sijwele katshana kuthukana ngezinhlamvu okungani singabantu abangahluphekileyo abanganjani. Cela kini lonke bantu bakithi lingaphatha ephethela. Yekelani ukuthi likhulume into ezingayisizo. Zonke lezi zinto lizikhuluma lokhe lizikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa lokhe lithi liyaguqula liyaguqula futhi akulwa kuthi ubani umnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebela ukuthi ayizidude amandebela arelaxa bantu besiyageza bathishaba abulala abantu khathinezi lokhu isabulala abantu likode lokhe lithi liyalungisa lilungisane hhayi mana asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu ungakhethangani ukuthiwa kule nketha abashabe siyabona
Hello Studio 7 ngizani siyaluthanda lonke siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo ya Studio 7 sesiyavota aleli kuze abantu abahlala bechana lo baphuzekele ukula manje akunanto esitholayo singaze sihlale senzele kudla bona abantu abangqongqosha abaphambili bophethe abonanto esiyenzayo loku kufunga ukutshintsha nje ukuthi wakutshintshweni kodwa vele hhayi kuyafana nje kwizinto lokho
basakazi nanibalaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane eGhana lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu obamama abasapota izanu oyifakayo mphelayo naleyayi intsaro ephikwina usapota izanu ukuthi bomama aninasihlelo yini aninazwelo yini umntwana erethwe ugogonono wekhehla ichegu mphela liyisapote izanu nalo baba nimsapote ngezanu ngoba niyayayo niyisapote mphela phezu kokuthi umntwana urethiwe erethwa ikhehla lime nayo mphela izanu aninasihlelo yini nalo umama lo onguye mphela oyilena osuke kule ntuzana ku-MTC waya kwizanu mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orethiwe lo mntwana orethwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe libulala ifuture yakhe awubo mama yibani nesizwe yibani nozwelo yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirethwa irethwa ikhehla elingaka wena kungowakho umntwana ungathini wena kungweyakhe ingane ungathini isiyarethwa igogonono yekhehla esekise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane ibani nozwelo bomama ibani nozwelo bantu hawu kodwa mpela naye emathipelelendi iyafa abantwana abafundi esikolweni alifuyi alufiki nje uzwelo asifiki nje isihlelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayezala uhelelwa kanjani asifiki leso sihlelo ukuthi abantwana abafundi ikusasa labantwana liyashabalala ikusasa labantwana selifile libulawa yiyona le izanu yenu elisapotayo elimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo hayi isihlelo siyafuneka kodwa kwesinye isikhathi
Studio 7 Studio 7 Studio 7 njani hayi siyabonga siyabonga elikwenzele noma ohlelo kwenzeka kusiphakele izindaba hayi mina nami ngokumbona wami ngibonani kumele sike sinike ibandla eliphikisayo i-chance sike sibone ukuthi khona ukuzayenzakalana hayi ngoba leli elibusayo kudala livusa sizalwa sithe sithole kuyile libusayo namanje loko liyile libusayo but there is no development i-development ayi-question hayi akulamgwaqo akunamas akunamali akunamsebenzi hayi ngani inkosi ngasibona kanje sike sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini
awu bantu bakomthwakazi salibonani linjani ngofohloso omnyama okhulumayo hawu bantu bakomthwakazi lina kathi li bantu bakithi lathini ladlani mhlawumbe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona ungafanele ukuthiwa zinsimbi zejwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo hawu madoda usaba nje lilubona nje insane nje zingapha hawu madoda yini eqakathekile kambe ngase lihlanyise umuntu lowaza akhampeni aliguqula ingqondo ngalolu hlobo nampano lukhawuthi masuka bangena ngerose egar kwathiwa ngasomaqhawe amaqhawe ale history ebhaliweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu leyo kutshiye igama likalukhawuthi phandle bonke lawa amadoda lawa ayalayo wolokhuza lawa bayalayo ngosinamana ukuthi bangaye irose egar ngamaqhawe lawa hawu madoda kuyethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe asa kumbe ukuthi bambe bajalifa khona eralini yezana ukuthi atsebe ngamalunga lewo zana sokuthiwa ngamaqhawe. Hhayi asasa kini lini elenza isisekelo sombuso lali bhizi senza isisekelo sombuso selithumile nanko lisiyaqova liqova 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 kuzwakalonke into elakwenzayo. Izani namandla everywhere. Hhayi buya mhlaka 23 izani iwine futhi liphinde ku-28 iyowina futhi alinabantu lina hhayi lisithengisile nje hhayi we have sold us ayi aya.
Sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo nguThulani Ndlovu enkayi kundoni usikhobokhobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo othi enkayi emandebeleleni not inhleti othi emandebeleni not akunahlanu udlame elikhona emandebeleni not. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezani amasosha supporta lina izani nomnangako emasosha. So lonke so liyabe lithembe khonokho ngeke liphikisa ngeliphika into ekhona udlamele ukhona emapulazini lapha bakhona abantu abangayifuni iZANU PF njalo kungeke kuhlala abantu abasaphothe iZANU PF ngoba ayiso iZANU PF yethu yaleli lizwe lethu baningi abantu abaleli lizwe. So ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni lethu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalitshumi lasithoba munwemunye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi yona lo mnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamatshumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gandhi. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu iphone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi haye Georgia liluzile bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathini engikubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathese ngathi uyaba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikho engikubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well okokuvalelwa kani laqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonda ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa esejele, izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza marala akhe la ekhampena. Bazamthatha zibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo, engumuntu odelelayo oweyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwe-ZAC kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.